ebanje sihlanga nabo abasifuni ebanje sitha na abasifuni ebanje sikhuluma na abasifuni ebanje sihamba na abasifuni ebanje siphatha na abasifuni ebanje yibo 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 ebanje sihlanga nabo abasifuni ebanje sitha na abasifuni ebanje sikhuluma na abasifuni ebanje sihamba na abasifuni ebanje siphatha na abasifuni ebanje yibo 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 ebathi wena wokhichebe kibe ngabe kube aje kichebe ungabheke emuva ebathi hamba ungabheke emuva ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ebathi yibo 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 ebathi wena wokhichebe kibe ngabe kube aje kichebe ungabheke emuva ebathi hamba ungabheke emuva ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ungabayeki wafula ungabayeki ebathi yibo ebathi yibo 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 ebathi yibo
Bunny, get back to baby bunny. Bunny, get back to baby bunny.